Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ku-Studio 7 ngolwesine mhla ka-10 Ncwabakazi 2017 ngu-Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Inkokheli yamabandla ayisikhombisa abumbe umanyano we-MDC Alliance ngempelaviki ihlangene okwakuqala lamhlanje eHarare.
Awusozithatha imali elizwe engaka kuyeyakho iyunivesithi zengelizwe lakho, abantu belandile, akunamali ezweni, akunanto ekhona, yonke into vele kayiqedakali lokuthi lilizwe mhlobo bani.
Ukusungulwa kwekolishi le-Robert Gabriel Mugabe University ngemali engange-$1 billion sokusolwe kakhulu nguZulu, yena othi uhulumende udlalisa imali.
Inkampani ye-Kentucky Fried Chicken, KFC, ilandula imbiko ethi iqashe izisebenzi ezivela eHarare kuphela. Ekhefa layo elisanda kuvulwa eBradfield kobulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Inkokheli yamabandla ayisikhombisa asungule umanyano we-MDC Alliance ngempelaviki ihlangene okwakuqala lamhlanje eHarare emhlanganweni okhokhelwe ngumnumzana Morgan Tswangirai owebandla le-MDCT. Amabandla la abalisa ele-MDCT, i-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walsh Mengcube, i-PDP, iZanu-Ndonga, iZimbabwe People First, i-Transform Zimbabwe kanye le-Multiracial Democratic Party. Ayiwo aloba amagama kusivumelwano sokusebenzelana. Wonke lawa mabandla avumelene ukuthi uTswangirai nguye okhethwe ukukhokhela lumanyano ukuze ancintisane lomongameli Mugabe kukhetho oluzayo. Abangene umhlangano walamhlanje bathi ubungokucanda indlela abazayilandela ekulungiseleleni ukhetho, njalo lokwenza imihlangano yokwethula lumanyano ezabelweni zonke zelizwe. Ukusungulwa kwekolishi le-Robert Gabriel Mugabe University ngemali engange-$1 billion sokusolwe kakhulu nguZulu, yena othi uhulumende udlalisa imali evele ingekho. Itale labaphathintambo ele-cabinet lipasise uhlelo lokakhiwa kwaleli kolishi esigabeni seMazowe eMashonaland Central izolo. Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo uthi baphe ikolishi leli igama likaMugabe ngenjongo yokumhlonipha. Wengeze wathi ikolishi leli lizaqakathekisa izifundo zesayensi, itechnology, engineering le-mathematics. Kodwa abamabandla aphikisayo kanye loZulu bathi lokhu yikudlalisa imali kahulumende. Bathi ngabe imali isetshenziswe ukuthuthukisa amayunivesithi avele ekhona angakapheli ukwakhiwa afana le-Nasty kobulawayo kanye le-Lupane University. Sixhume umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mengcube, uNkosazana Ritandlovu.
Isizathu sokwenza into enjengayonalezi le akuvunyeli ukuthi ayenze into enjengayonalezi yikuthi kakulalito esingayenza yona ngoba sowathatha abantu bezimbabwe wabenza abakhe zifuvele ubonke ngabantu abakhe. Awusozithatha imali elizwe engaka kuyeyakho iyunivesithi ibize ngelizwe lakho, abantu belandile, akunamali ezweni, akunanto ekhona, yonke into vele kayiqedakali lokuthi lilizwe mhlobo bani. Imali one, asinamali elizwe two, imali kubhekeka ikhwelizweni khona abantu balale emabhenki akula mtsolo esente esikhwameni kuthenga ngemali imali yawulayo isi ecofashion ngekhadini yawufika esitolo kule sitolo of course ezingathi ukuthi ibhadala i-10% kwezindawo wathi uyabhadala ngeyokhofeshon ukuthi abhadala i-10% ufee amount oyibhadalayo so uyofika umuntu omdala ongakana ofuna ukubulala ilizwe ethatha imali engaka eyifake entweni yakhe ayibiza ngelizwe lakhe ilizwe lakhe aliqakathekanga akuqakathekanga futhi ukuthi yena atshengiseki ukuthi kule mali engaka ayisebenzisayo abantu bedikeka akula kudla akulalokho esibhedlela akunanto ekhona lilizwe ngelizwe kuphela
bakhona abakhononayo abathi akhona ama-yunivesithi afana labonasi koBulawayo labo Lupane University yasele minyaka akhiwe kodwa lokho engakapheli ngalokho bathi nga imali le isetshenziswe ukuqedisa ukwakha lawa ma-yunivesithi lingaba likubona ngaleyo ndlela lani
kuliqiniso khonoko uyakhangela lokho kula abantwana abamele bayefunde eLupane lokho befunda koBulawayo befundela endaweni ezinjengaboRelays zele ziyala kade yaqalisa ngithi le minyaka omingayela leyaniyunivesithi eLupane akulanto ekhona akuphelanga lutho akulalutho lwenzakalayo ukhangele inasela leyo koBulawayo ayikapheli lokho imile endleleni and khonokho kutshengisa ukuthi asomkhokheli welizwe lonke ngokufuna ukuthi yonke into ibe ku-one side yelizwe ngobina i-Mashonaland Central yona leya kukhulunywa ngayo kulapho bona abavela khona so bafuna ukutshengisela ukuthi bona kulo mnye umsukulo welizwe abavele bengalandaba lawo
unkosazana Rita Ndlovu ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube
Abafundi besigaba seMathebelele North bahamba imango emide besiya esikolo osekubangele ukuthi abazali bacele uhulumende ukuba ayakhe izikolo eziningi esigabeni ngoba umango omude ohanjwa ngabantwana ubaphazamisa kumpumela yezifundo. Okunenga sikuzweni kunompumelelo omoyo esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Lamuhla izikolo zivaliwe eZimbabwe abafundi sebephakathi kwekhefu bakhangelele ukuvula ngemva kwamaviki amane kodwa ayisibo bonke abathakazelela leli khefu ngoba impumela yezifundo ayikhombisi uhambo abaluhambayo behambela ezemfundo Inengi labafundi bahamba amakhilomitha edlula amahlanu besiya esikolo bavuka emathathakusa bebhekise amabombo esikolo baphenduke emakhaya izifuyo sezivalelwe esibayeni Unkosikazi Ntombi yolwandle ngono owemzola 3 eLupane uthi izikolo zikhatshana kakhulu njalo abanye sebeze behamba kanye ngeviki kuthi abemfundo yaphezulu abaqhubekeli phambili ngoba izikolo zikude lemakhaya
izikolo zikhatshana kakhulu abantwana kugcina kusenzeka ukuthi umntwana ehambe esikolo ka-1 ngeviki ngenxa yokuthi kukhatshana esikolo kakwanisa umntwana ukuthi ehambe eziyefika isikolo insuku zonke izikolo zikhatshana abantwana bathwele nzima labanye okumele besecondary bagcina bengasaphumeleli kuye secondary sebegcina ngabo grade 7 ngoba isecondary yangikhona iyabi ngeyodwa iyabi khatshana kakhulu
ngakho-ke uthi bacela izikolo eduze ngoba labo abenelisi ukuyafika esikolo bafika sebediniwe bengasaqaphelisi ezifundweni zabo
Sicela ukuthi sinakekelwe ngesikolo ukuthi sithole isikolo eduzani kube lesikolo abantwana bephumelele ngemfundo ngoba bona abakwansi ukuthi behambe besike esikolo kugcina sokuyikufika kuphela kokuthi umntwana ufikile kodwa kungaselanto ayifundileyo ngoba vele uvele wadinwa ngomango wokusuka ekhaya ezeyefika esikolo so gcina sokuyuseless ukuhamba kwakho umntwana esikolo lokhuyana kungasancedanga lutho
ujaha ofunda eThokozani Secondary School Umnumzana Nkanyiso Ngulube osenkayi olula amalungelo oluntu eMathebeleland North uthi uhulumende weZimbabwe katshengisi ukuzihlupha ngokwakha izikolo ikakhulu emhlubulweni weMandebeleni.
Ngoba njalo enye into eshuphayo khona apho phezokuthi behamba uma ngomude ngoba izikolo zikhatshana. Umende udeploya abantu abakhuluma isishona emathebheleleni. Into eyenza kube njalo ukuthi vele baye bengazwanani lama teacher labantwana ngoba umntwana okhuluma isiNdebele akaze ezwe isishona. So uhulumende lokwenza deliberately ngoba yi grand plan eka 1979 grand plan ukuthi kumele badiphe ama-teacher esishoneni ngocuku lwakhe ebantwini bemathebhelelendi ukuthi adiploye abantu abavele esishoneni okunye okuzwisa ubuhlungu abanye vele badiploye khwapha esikolo zemathebhelele emathebhelele north ayiso even lama-teacher ngama-CIO
umnumzana Thomas Sithole oyakhele ePlumtree olwela amalungelo oluntu uthi lasemathebheleleni south babhekane lodubo olufanayo
ukuhamba imango emide lokhu kwenza abantwana bengazithakazeleli isikolo njalo bebone kungcono ukuthi bezidlalele sesibonile futhi njalo ukuthi abanye badlengula emgwaqweni lapha lokho kwenza ukuthi izigaba zakithi zingathuthuki ngenxa yokuthi uma abantwana bakithi bengahambanga esikolweni bengafundanga njengoba kuthaka sifundanga kwenza ukuthi lamathuba omsebenzi uma yisesiba khona bengenelisi ukuwathatha ubuyisela muva inguquko ezigabeni zakithi
Inani labafundi abaphumelela ezifundweni liphansi kakhulu ezigabeni zonke nje zeMandebeleni bebhekana lendubo ezimbalwa ezigoqela izikolo ezilutshwana ukusilela kwababalisi abafundele umsebenzi amandla kagetsi izindlu zokufundela kunye namanzi Ukuhamba imango emide yikho okuludubo oluphambili kuthi ngesikhathi sendlala abafundi bahle bengayi esikolo. Ngimele iStudio 7 yiseMzola 3 ngingunompumelelo moyo.
Inkampani yeKentucky Fried Chicken, iKFC, silandule imbiko ethi iqatshe izisebenzi ezivela eHarare kuphela. Ekefa layo esanda kulivula eBradfield kwaBulawayo. Uzulu wakwaBulawayo uqale ukukhonona ekuvulweni kwaleli kefa ngeviki edluleyo esithi inkampani le ilenke eThabetshabi. Bakhona bake batshengisela phambi kwaleli kefa ngodaba lolu. Kodwa embikweni wethule namhla iKFC ithe kungamanga ukuthi iqatshe abantu abavela eHarare isithi phakathi kwezisebenzi ezingamachumi amahlanu lanye abangamachumi amabili lambili yibo abavele eHarare ukuze fundisa abasanda qala umsebenzi. Ngalokho ithe abanye bonke inzalo yakoBulawayo njalo ithi abeHarare laba bazasuka babuyele eHarare bengaqeda ukufundisa abanye babo.
Kulife Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama. Sihlaziya inhlupho ezibhekane labesifazane kwezombusazwe.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane.
USergey Udastov odume ngokulwela amalungelo oluntu kwele Russia ukhululwe namhlanje ngemva kokufika okweminyaka emine edluleyo uthi uzaqhubeka iphikisana lombuso kamongameli Vladimir Putin njalo ekhuthaza abantu ukuthi bengasekeli ukhetho aluqotayo lomnyaka ozayo. UDastov ukhokhele ukutshengisela kokuzama ukuvimba ukuthi uPutin ancintise okwehlandla lesithathu okulapho abotshwe khona.
Iziphathamandla zakwele Turkey zilobe izincwadi zokuthi zikhuthaza ukubotshwa kwentatheli zindaba ezingamachumi amathathu lanhlanu ezinakanelwa ukuthi zisebenzelana lomkhokheli wokholo lwesimoslem u-Anadolu ocatshangelwa ukuthi nguye owakhokhela imizamo yokugenqula uhulumende walelo lizwe nyakenye.
Lanxa amabandla aphikisayo esithi ayafuna ukuthi kube lomanyano okungena kukhetho lomnyaka ozayo, inkinga kukhanya sekuyindlela okuzabelana ngayo izigaba zokuncintisa. Phansi kwesivumelwano esiyakhandwa ngumongameli we-MDCT lamanye amabandla, ibandla le-MDCT lizancintisa kuzigaba ezedlula ikhulu lamachumi ayisithupha, kuthi icele le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube lincintise kuzigaba ezingamachumi amabili. Amanye amabandla lawo akumanyano lo azancintisa kuzigaba ezithile kusiya ngokuvumelana. Kodwa lokhu yikho sekudale inkulumo eyabangela udlakela emahofisini ebandla le-MDCT koBulawayo ngesonto, lapho kwatshaywa khona umsekeli kamongameli Tsvangirai uNkosazana Thokozani Khuphe labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Madumafuzwayo endawonye lonobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe onguye osungula lingxoxo.
Yabona into eyokuganga engaziwayo ukuthi ukuganga kwangkhona kujongeni kuseke kusenziwa ngubani efunani, kuba nzima ukuthi ube kwazi ukuthi khona yini okwenzakalayo. Ikhangele futhi ukuthi ungakhohlwa ukuthi ibandla le-ZANU-PF lilabo ubungcwethi bokuthi lenze elingakwenza ukwenzela ukuthi laba abaphikisana labo babonakale bengabantu abangafanele ukuthi bangaba-challenger. So ngazona izizathu awungake wathi ukuthi yibo kumbe kayisibo. Njalo futhi kuzima ukuthi usho ukuthi yibo kanye ungakabi lobufakazi bakhona. Andubana ube lobufakazi uzabucabangela ngoba sibazibele bengabantu abantu so sizacabangi ngoba sibazi bengcolile. Kodwa okusalayo ukuthi okwakathesi akula muntu sibili ongaba lobufakazi ukuthi laba yibo abakwenzileyo.
Mnumzana Fuzwayo, wena ubona njani udaba lolo? Nanku uyakhuluma lapho Bebe ukuba naye akucaci kahle, kodwa ke ngabantu abaziwayo ebandleni lokuthi ngamalunga ebandla.
Ngiphosa mvumelana naye to a great extent futhi ngoba okwamaqini ama-operations ezano sesiwabonile, siyawazi sesihambela nguma ngomude. Bale-capability yokuthi bengene be-infiltrate, be-infiltrate besuka kwabanye abantu abangayisibo ababa-directly involved in executing izinto zabo. Laba aba-executayo babe bengazi ukuthi bona bakusetshenziswa kuyiphi program. So there is that possibility enkulu kakhulu ukuthi kungabe kulesandla sabo phakathi, ngoba vele bona into abayisinakathesi ukudestabilize ama-opposition ayo yonke indlela. Bese sibuya futhi on the other hand siphinde sithi singagijimeli ukubaphakamisela phezulu kakhulu kwesi sikhathi lalapho abangekho khona. Siqale sizinuke amakhwapha thina sithi thina on our side si-right yini ukuthi si-understande kuhle indaba yangkhona. Kungatholakala ukuthi ngempela ngempela ngabanye abaphakathi okungalami lezanto sesiyikhukhumeza yona ingenzanga lutho. Kumele kuqale ku-investigate laphakathi ukuthi kithi khona ngapha ephathini kuma-opposition kuvele kumi njani, kuyazwanwana yini, kubangwani kuzaphumela egcikeni ukuthi kambe lokhu kungaba kusuka nga. Kodwa ama-chances okuthi i-CIO lingaba involved hayi nalo lingaba khona, laba abafana besetshenziswa bengazi kulabanye njengale eceleni okuyibo abaphethe yonke into bethumela abafana bengazi ukuthi kathi into leyisuka ngayo.
Mnumzana Bebe, siyabona ukubana lokhu kuthiwa kungakwenzakele ngenxa yokubana bakhona abafana lawe abangathakazeleli ukuthi kube lo manyano wamabandla, kungakuliqiniso yini lokhu?
Wathi ngukorrect Bekandi, nxa uthi wena abanjengami abangathakazeleliyo angikhona ukuthi khona iqiniso kwabo. I-statement ngiyabona esiphuma emlonyeni wakho ungazizwanga, ngoba akula lapho ongaba lobufakazi kude lapho engatsho khona ukuthi kanithakazeleli ukuthi ube umanyano. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi kulalapho engithi khona umanyano obekufanele ukuthi wenziwe usaziwa nguye wonke umuntu, ikakhulu abantu abavotayo, ngoba phela senyenza izinto abangazaziyo abantu abakhutayo uyakusuke kuhluphe ngoba yibo esibadingayo ukuthi bangene kuberadeki so bengene muzi ngomuzi bahambe ngezinyawo bekhuluma bekhankasela izayo so kuqakathekile ukuthi nxa besiyakhankasa belo mlwazi olugcweleyo ukuthi kona bakhankasela into ethi ko nxa laba abantu abafanele bakhankase besabuza imbuzo kufanele nami ngime kancane ngilalele ukuthi imbuzo abayibuzayo ngilalele ukuthi izifiso zabo zithi andubana ke senza ukuthi hayi into leso singayenza okokuthakazelela hayi nayakutshela gani ngiyathakazelela kakhulu ukuthi kube lomanyano but umanyano kawube ngumanyano omanyanisa amazimbabwe azakubona hatshi omanyanisa abakhokheli bamabandla ngoba ngapho kumanyanisa abakhokheli bababandla kuzaba ngumanyano ophezulu.
Mnumzana Fuzwayo, wena ubona njani udaba lolu nxa sekumanyenwe indaba yama-seats oluxabanisa abantu?
Iqiniso lelo Chriso Luchoyo, into yokuqala kumele sibeyazi ukuthi nxa kuyiwa ku-coalition wonke umuntu othi mina ngize ngena ku-coalition kumele angene ekwazi ukuthi kumele azinikele to make ama-compromise ngesilungu bathi i-give and take ukuthi awusoze uphume lakho konke okufunayo wena ngoba abantu bebaningi bezehlangana so nxa kungangenwa ku-coalition kungena that spirit yokufuna ukuthi kube lama-compromise i-coalition ayisozisebenza and lapho embona kule mistake call i-coalition leyi isisuke yaqala ngoku-emphasize kakhulu on kuyena le ndaba yamasithi nama-leadership e-coalition ingakayakhi i-basis ye-coalition yangkhona bekumele ukuthi ngakathi sikhuluma ngokuthi amabandla ayabhoda wona la afuna ukungena ku-coalition akhuluma ebantwini athengisa i-coalition kuqala.
Alo ke ngumnumzana abekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubexoxa endawonye lonobhala ubona ukuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MTCT umnumzana Abednego Bebe. Izikhwicamfundo zokholo lwesiKristu lo lwesiMoslem ziqhuba umhlangano wokufundisana lokubonisana ngokuphathelane lenhlalakahle kaZulu. Ziyafundisana njalo ngokungenziwa ukukhuthaza ukuzisisana phakathi kwamacele omabili. Kuvika uMavis Gama.
Umhlangano wamaviki amabili lo uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano we-Interface Committee of Zimbabwe. U-Sheikh Ismail Duwa, umgcinisihlalo we-Supreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe, ngomunye wonkokheli ekule committee.
So this was just an information dissemination whereby
lapha besifundisana ngisebenzisa iQuran wayo ngoba abantu kumele bazwisise ukuba kulokholo lwesi-Islam olulandelwayo ngabalabo abakumuslim. Ukholo lwesi-Islam lufundisa ngezokuhlala ngokuthula. Kuphambana lemfundiso yesi-Islam lo olandela lolukholo nxa ethe waganga wabulala loba ukwenza okubi akulani lokholo lwakhe nguye oyabe enengqondo embi.
Uduwa ethi lumhlangano usungowesithathu njalo sekusize ukuvula ingqondo yenkokheli zenkolo zombili. Omunye wabangena lumhlangano ngumnumzana Thabani Dube olandela ukholo lwesi-Islam. UDube uthi iyadingeka imihlangano yalolu hlobo ukufundisana phezu kwenkolo zombili kakhulukazi olwesi-Islam olulabalandeli abahlezi becatshangelwa ukuba beyizigebenga.
Ngoba izinto abakholwa kizo ziyafanana kakhulu kulokuchiyana. So asimelanga siqakathekise ukuchiyana okuncinyane kodwa thina sifanana endawo eziningi. Ngathi ngamafeature yinto esiyihlalele lapho kumbe esifunda ngayo. It's a course. Ikhosi ikufundisana ukuthi singahlalisana njani. Njalo silama lecturers from both ama-Muslims lama-Christians bayasifundisa ukholo ukuthi ukholo luthini, amabhuku athini, avela ngaphi, uNkulunkulu uthini ebantwini. Thina sonkeni singabantu singakabe ngama-Christians noma ama-Muslims kodwa uNkulunkulu ngayesi-addressa usi-addressa ngokuchiyana kwethu lokufanana kwethu njengabantu.
Uphinde wasola abezindaba uDube ethi yibo abakhulisa udaba lokungezwani kwenkolo zombili.
uzabona ukuthi ngemide esilayo le amaphepha esilayo la ma television ethu la asitshela amanga kuningi ngaphakathi kwamakholo lawo ngoba amaphepha ngabe bhala kumbe ama journalists ngabe senza umsebenzi wabo esisigathi babe qhakathekisa ukuthenywa kwephepha abasaqhakathekisi ukubambana kwabantu kumbe ukuthandana kwabantu.
Umnumzana Jeffrey Moyo olikholwa lesiKristu uyalincoma lelinyathelo elithethwe ngabenkolo lezi zombili.
Okuright lapha nokuhlangana kwabantu laba yikuthi kuyabancedisa ukuthi babone ukucakatheka kwe-religious freedom, ukuthi amabandla ibandla linye lalinye lile freedom layo eyokukholwa kwalo. So yiko ngisithi mina vingahlangana yesi kodwa ukuthi bazazwanana lokho akusoze kwenzakale kodwa kuyenza ukuthi babone the importance ye religious freedom lapha eZimbabwe.
Lomhlangano wokufundisana ngezenkolo ezimbili lezi uqhutshwe ngosizo lwemali evele emahofisini esigodlo seIran kuleli ungenwe ngabavele enhlanganisweni zabakukholo lesiKristu ezivalisa eye Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Greek Orthodox, Unity of Holy Gospel, Roman Catholic, Lama Paradise Gates. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ake sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Ilizwe leMelika lithi kuhle kakhulu ukuthi abantu kwele Rwanda benze ukhetho lukamongameli olungeladlakela mhla ka-4 ngoNcwabakazi. Uhulumende wakwele Rwanda uthi abantu abedlula izigidi eziyisithupha 6.6 million bavotela umnumzana Paul Kagame. Abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi ayisitshiyangalombili abavotayo yilabo abaphikisa uhulumende. Uhulumende weRwanda uthi abantu abedlula isilinganiso sokungamathumi ayisitshiyagalolunye lesikhombisa ekhulwini 97.6% bavota kukhetho lolu. Kodwa-ke uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department luthi lukhathazekile kakhulu ngokwenzakale kukhetho lolu. Isikhulumeli sohlangothi lolu uHitha Nuet uthi kukhona owahambanga kahle sokubalwa amavoti kaZulu. Uthi ilizwe leMelika litshayela ihlombe intatheli zindaba zeRwanda ngokuveza ubungilimbani lobu njalo lokwethulela uZulu ukuthi abaphikisa uhulumende babekhahlanyezwa nguhulumende. UNuet uthi ikhomishini ye-National Electoral Commission layo yenze kahle ngokunanzelela ukuthi kukhona obekungenziwa ngemfanelo yazama ngamandla wonke ukuthi ikulungise. Uphinde wathi kuyabukeka kakhulu ukuthi kwenziwa ingxoxompikiswano phakathi kwalabo ababefuna ukuvotelwa nguZulu kukhetho lolu. UKagame wangena esikhundleni sikamongameli ngomnyaka ka-1994 kulandela impi yomvukela.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Kwezemidlalo ke lamhlanje ziwe ngophondo ezikamagebhula iqembu le Highlanders bayilishaye nge 2-0 iZPC Kariba kumdlalo we Castle Laga Premier Soccer League odlalwe lamhlanje. Komunye njalo umdlalo kube iTsholotsho 1 Capes United 1. Lwane Super Sounds iqiba ke ohlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yamabandla esikhombisa abumbe umanyano ngempela sonto edluleyo o-MDC Alliance ihlangene okwakuqala lamhlanje eHarare.
Ukusungulwa kwekolishi le-Robert Gabriel Mugabe University ngemali engange $1 billion sokusolwe nguZulu othi lokhu yikudlalisa imali.
iKFC ilandula imbiko ethi iqatshe izisebenzi ezivela eHarare kuphela. Siluqhiba ke lapha uhlelo igama uChris Gande.
Lontunga milinkomo lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.